Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhlaka 13 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zesigaba seMatepeleland North zicela uhulumende ukuthi aziphathise masinyane nje ngoba indlala isibhakile kulumango.
Uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha.
Kusasa lilanga lothando ele Valentine's Day, silengxoxo ngaleli langa.
Yeah, well, abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because i-council ngabantu.
Izakhamizi zedolobho le-Victoria Falls zikhala ngentengo yezitanda zokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zesigaba seMatepeleland North zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngesiphangiphangi ngoba indlala isibhahile kulumango. Izakhamizi lezi zithi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu, ngakho-ke zicela uhulumende aphange aziphathise. Sixoxele sakhamuzi sedede umnumzana Stanley Dorima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indlala inkulu kakhulu, ukhuluma iqiniso Chris. I think ya uhulumende kumele ayenze something at the soonest, otherwise we are sitting on a time bomb. Uyabona abantwana, uyabona ngokuhamba kwabo esikolo abasahambi njengolokuyana isikhathi sikujayela. Abantwana nxa besuthi ukuthi bayahamba ngomvulo kuyofika ngolwesihlanu behamba every day esikolo. These days umntwana uyakutshela ukuthi ikhanda lami libuhlungu, lokhu kubuhlungu indlala yenzisa konke khonokuya.
Manje nxa ukhangele wena ikakhulu khona ngapho endaweni zabo Victoria Falls labo wange, baphila njani abantu, baphila ngani?
Uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ngokokuthi bayaphila ngokuthi kulama non-governmental organizations anjengo-World Vision. Yibo ngesinye isikhathi bayasebenzisa ezinye iindlela zokunceda labana abanye abantu abalupheleyo, labanye abangela iveni amanzi iveni wona wokunatha nje sini. Yiyo indlela abaphila ngayo because uzakhangela ungasuka kobolambo uze uyobamba iwangi, akula lutho olusemasimini khonapha. Ungasuka ewangi usiyothi komathefu umumbi uyachakaza ujust some 70 kilometers ukusuka eground. So uyala ukuthi akunzima okuzwayo.
Ye, umbuzo wami ngothi wona baphila njani abantu asithi bavuke lamhlanje ekuseni lisiye tshona ilanga kuvuka elinye, babe bephile ngani?
Uyabona ukuthi njengakathesi kunzima. I can't tell ukuthi bayaphila njani kodwa ukuthi bayanathe amanzi because la even wona umunyi wona ngokwawo kathesi vele mulutshwani eziyindawo kawukho.
Lo-ke ngumnumzana Stanley Dorima, isakhamuzi sedede esigabeni seMatepeleland North, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Kusasa lilanga lothando ele St. Valentine's Day. Leli langa linanzwa ngabantu abamazwe achiyeneyo minyaka yonke mhla ka 14 Nhlolanja. Lo umnyaka njengoba uthiwa ngesilungu yi-leap year, kutsho ukuthi amantombazana yiwo amele athengele amajaha iziphiwo kumbe khona ukuwaqoma nxa uthando lungakalumathi. Ukuhlaziya leli langa uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxelo Councilor Mpokiseng Sibanda oyinkayi okhuthaza ukuthi laloba bunzima bukhona abantu kabazame ukulondoloza uthando ngaleli langa.
Abantu abathandanayo kumele izikhathi zizonke babe ngabantu abalothando olucacileyo olunakho ukumzela omunye wakhe elumnakekelayo, ngoba abantu abathandanayo bamelanga bahlukuluzane. Abamelanga babe ngabantu lokuthi bazi bafike ekuthini behlulane ekukhulumisaneni, bazafike ebuthini bazaqiniseke ngenengozini ukuthi babulalane.
Ukhuthazani ngakho ke ukuthi abantu benzeni ngalezi sikhathi zobunzima kunje ukuze uthando lulondolozwe ezimulini kanye laselizweni lonke.
Mina engikhuthazayo ukuthi noba siphakathi kobunzima noba siphakathi kwendlala iqakathekisa ukuthi abantu kabathi lowo abelobunzima bahlale phansi bakhulumisane omunye lomunye njengomuntu nomunyeni wakhe bazisisane njalo ukuzehlisa kuqakathekile vele empilweni nezono bevele kuqakathekile ukuthi umuntu kwazehlise omunye lomunye ukwenzela ukuthi impilo yethu ibe ngcono njalo naye umyeni wami ma etholile kangenzele atshengise uthando lwakhe lami ngiyenzele kahle ngitshengise uthando uze nemuli yethu ikhule kuhle ngoba nxa kungelathando phakathi kwemuli imuli kayithokoze njalo abantu abethu bakhula belokuzwakuzwa ngokho kufanele sikwenze nxa sihlala sisina kuthi kwenza abantwana bathi ithithi kuvele kuphilwa njalo uzabona labo loba sebedlala sebetshengisa ukudlala besina ukuthi mina ngikwabo kumyathi ngumama eso ngakhona khona sikwenzayo.
Alo ke bekungukhansila Mpoki sengisibanda oyinkayi ekhuthaza uthando ezimulini kungxoxwa yenzelo Praxedis Jeremiah o Studio 7. Izakhamizi zedolobho leVictoria Falls zikhala ngentengo yezitandazi zokwakha izindlu. Leli dolobho lilohlupho lozindlu okubangele ukuthi umanisipala aqale ukuthengisela uZulu izitanda ezokwakha izindlu zabanengi ama high density kunye lezabalutshwana ama low density. Sixoxe lo councilor Etias Mambume ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yeah, well abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo because i-council ngabantu but thina imbadalo esicelayo kuba dali imbadalo eyabi approved budget yetu. And ungazama ukukompare ama charges ethu as a council with other councils in Zimbabwe uzathola ukuthi khona we are actually cheaper than other cities.
Ama stand la angapi njalo abiza malini intengo yakho?
Utholakala ama stands awe high density, ama stands awe low, ama stands awe medium density. So ama stands ikakhulu akhanya esinda abantu in terms of intengo yangkhona, ama stands abu low density.
Ayenza malini?
I-council ikhangelele $10 per square meter and ngokubona kwami through in ama budget consultations esayenzayo, abantu kumbe abamela abantu bavuma ukuthi $10 for i-low density yi-price e-reasonable kakhulu.
Yeah, high density ke?
Yeah, high density we are looking at a price of $7 per square meter.
Istand esingakha indlu i-4 roomed singayenza malini?
Istand esingakhwana i-4 roomed house singakhwana estand esile size engange 200 square meters. So if you do your mathematics konapo uzathola ukuthi 200 times let's say $7. We are looking at 1,400. Singakafaka amanye ama charges and other ancillary charges that come nxa sinika umuntu iland.
Lo ngukansila Etias Mambume owedolobho leVictoria Falls sobekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. Abasakhulayo abavela eKhezi emangweni wakonhlupho sebesungule uhlelo lokuphathisa izikolo kulumango oluthiwa Hlupho Development Project. Sebephathise izikolo eziningi kakhulu kulumango osokwenze amatitshala labantwana bezikolo bafunde bekhululekile njalo bezinzile. Sixoxe lomnumzana Edwin Mlilo omunye wabasungula lolu hlelo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-project leyi sabona isikolo sakhethi ukuthi laphana akula secondary yakhona ayikho developed njalo amatitsha kahlali kiyo. Sasesikhuluma ukuthi singabantwana esafunda khona lapho sasesihlangana sakhuluma ukuthi ngcono sizame ukuthi sivuse i-secondary yethu.
Okwamanje selincede kanganani?
Okay, okwamanje ngithi saqala nge-project yakuqala eyahamba kahle kakhulu yajabulisa abazali. Namanje masifika ekhaya abazali bajabula kakhulu ngoba sayenza i-prize giving sanikeza abantwana sasi labantwana sinika abantwana ama prizes ukuthi opasileyo lo smart into ezinjalo bathola ama prizes amahle kakhulu sase silandela kulama class amabili laphana esikolweni ngalandelela i secondary le la is form 1 to form 4 kodwa kulama class amabili sase siyipenda isikolo lesana ukuthi sibukeke ngcono sithe siqeda ukuspenda la lapho abadala lakho bajabula kakhulu sase sifona ukuthi kuthi ukuthi abadala into le bayithanda then sase sithi ngcono sike siba siyakhele isikolo i cottage ngoba isikolo lesa asila cottage then sase siyakha i 5 bedroom ye cottage saqeda si ipendiwe nje ngikhuluma ngo December ipendwa isiphelile manje ama teacher asehlala kiyo manje
ye ngaphandle kwenhlupho school ezinye izikolo ezincedayo ukuthiwa kuyini
okay kuthi ukuthi kulenye i project engiyenza lo four wethu use UK kuthiwa i K and Bones Foundation sesincede izikolo ezingu 6 ezingu 4 zise case khona lapha eduze lapha engikhulele khona kuthiwa inhlupho primary ulandele ilingwe primary kuze iBD primary lenyashonge primary kube sokusiza la isecondary nale kuthi ukuthi sabona ukuthi abantwana badlala ibhora behlupheka abanye bengagqokanga impahla ezikahle ezibhora nesabathengela amakhithi kusukela enyaweni izicathulo zebhora lamasokisi lamakhithi okugqoka abasponsor
Hello ke ngumnumzana Edwin Mlilo owenhlanganiso yenhlupho development project obekhuluma icingweni le studio 7 ese Dublin kwele Ireland.
Le studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080. Lagu 15775 kilohertz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sethukani Sibanda ohlala emakhandeni kobulawayo ukuze asichathisele okuningi okubhekane labomama. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ngenze ama researches amaningi ngikhangela omama. Omama bathithwa ukuthi obaba kabasebenzi. Ezikhathini eziningi kusebenza omama. Inhloko muzungu baba njalo ngasokusebenza umama lo thando liyaswekela endlini ngizavuka ngiye emsebenzini nxa ngithi ngivele emsebenzini ngithola amagethi sephelile uba buhlezi khona phana ngiza kuzubuhle ngokuthi kathesi othi ngithi ngeke ngiyeba simlilo ngithola le nkoni zangikhona kaziko ngidiniwa ngivele emsebenzini akula nkuni amagethi sephelile sewile sokumele ngihambe ngiyedinga inkuni inkuni zangikhona ngizazidinga ngaphi kobulawayo kusedolobheni la sokumele ngithale nzima kakhulu even umama ongasebenziyo kathesi kunje wonke umntwana uyabe ekhangele wena izikulu fisi asisakwanisi ngitho lokuthi ubhadalele abantwana abathatha isikulu fisi ezikolo abaxotshwa bexotshwa kunjalo kubuya ama-debt collectors afuna afaka futhi enye into bani imali yabo futhi khonapho ungathithithi sengithole egumbi okuyi-$30 ekela ngiyebhadala so ama-debt collectors sekubekhuphi $14 yabo usubhadele emalini vele kubabe kufanisa ubhadalanga so sithwele nzima kho vele akuholwa ezimbabwe lanxa usebenzi
ke sibuyele laphana elikhulume khona ngokuswelakala kwamagetsi kanye lenkuni luhlupho oluvamileyo yini lolo
kathesi-ke amagetsi kasacitshacitshwa kangako but i-cash power isithwali senzima ngoba kathesi kunje imali kayikho so kumele ngiyethenga amagetsi ngingathenga amagetsi lawana angisa ayini akusela mntu ayinayo unga-ayini amagetsi angikhona aphela akusela mafriji ungalayithi ifriji amagetsi angikhona ayaphela vela akusela mama okhanye esimathi njengakudala ngoba kathesi kunje awusapheki inkobe awusapheki lude awusapheki ezizinto lezane ezigcinileyo lokudla kwangikhona sesisiza ukudla okungavuthisisanga lesithola sangikhona sesizisithola esingavuthisisanga ngoba ungafuna ukuthi upheke izinto zokuthi ngidle sibili ngikholise awusela amagesi aya usewile amagesi sithala nzima futhi le mali yangikhona yabengelayo ikhesh yokuthi iyethenga amanye silze eziningi sihlezi emnyameni
amanzi-ke umuntu yabengabhadalanga waqedisa isikwelede kukhansili
amanzi ayavalwa sibili njengalapha emzini wakithi emakhandeni izibhorane azisekho asilazibhorane so kuyabe kumele uyecela emalayinini kunobunzima obukhona sibili nqangumama
laphana likhuluma ngalaba abahamba bethonisa izikwelede ama-debt collectors nxa umntwana engabhadalanga kafundi yini
but izikwelede ziyabuya ama-debt collectors abuya okufunde iyafunda sibili but isikwelede sangikhona siyabe silokhu sigenerata sisiya phambili ngoba oyivini ungazi ubhadale anti ama-debt collectors laba befuna imali yabo isikolo laso sifuna imali yaso so kuyabe sokungani isimbazwa kusatheli kunakokuqeda lo moya wokuthi ubhadale
nxa lisithi abanye omama abanye bayasebenza kukanti obaba bengasebenzi kungabe kubangelwa yikuyini lokho
ye nxa ngikhuluma ngokusebenza ngitho ukuthi omama even ukuhamba usiyathengisa nje ukusebenza even ukuhamba usiyaklina endlini yomuntu ikusebenza but obaba imisebenzi yabo imlutshwa kukalutshwana ukuthi babahambe ethengisa kukalutshwana ukuthi babahambe aye-klina endlini yomnikazi anti amasekthari avala kube sokusiba lobu nzima obukhulu khonapho ukuthi umama nxa esebenza uba bengasebenzi luhlupho olukhulu uyaciniselwa lokuthi thi umntwana kalabhuku ngoba ukwazi ukuthi vele kalamali anti uba kucine ephonge uzonda lezinto ezincane ezingaqondakaliyo nje ecine zonda ukuthi umntu angaphonge ubuya angathi ekuhle ubona ngani kumbe nyakazwanga ukuthi yebo ubaba sezitshela ukuthi ho ngoba yena nguyosebenza yikho sesithi yebo mina ngikhona even ungabuye ucela something ungathi hhayi lokho akukho abe sezonda khokhona ukuthi wayi wena uthe khona akukho ungazange undtsheli ngoba wena ngosebenzayo uyabe sephonge uhlala la nxa likhona kusela ngqoxo ekhona njengokuba nga uyasebenza yet nxa uba besebenza anti even angake aphume abuye lokuyi $50 uzabona mhlanokho yabantwana iyabekhuza kuhle kuhle sibili lawe ngane kumnandi khokhona ukuthi babe ngane engane yaku-advise something kodwa nxa engalalutho vela kula-advise akunika yo kuwe kwabe kukuhlupha ukuthi la nxa ngiyasebenza la nxa ngasebenza ubaba yinhloko yomuza nti lami ngiyabe ngifuna something from ubaba nti but yena engatsho lutho ephonge uhlale ethuli ngenxa yokuthi wena mama ngosebenzayo yena akasebenzi
ikusasa-ke liyibona injani kuyini ebelifuna kwenzakale
kumbe senza ngenisa ezinye izinto ade ngingamelanga ngizingenise ehlelweni anti ukuthi siphile ukuthi thinomama sisukume anti silwise azawazi uhulumende okhona lo sihlukulizekile sisishema i-situation esikuyoyo nale yona le khathesi yi-situation esasikuye ngo-08 kwaba lo hulumende okubamba nanti izinto zatshintsha sajabula just for I think it's 3-4 years only. But if I take a four kind of SVN, I'm back to 08, level is not going to be.
Sibonge unkosazana sethukani Sibanda ohlala emakhandeni kobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga sithandekile ubelelanga elihle ingoma emnandi this magic moment evela kumnumzana Leroy Gibbons esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela izakhamuzi zesigaba semathebeleland north zicela uhulumende ukuthi aziphathise ngoba indlala isibhahile kulumango kusasa ke lilanga lothando le Valentine's Day sibe lengxoxo ngaleli langa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo igama ngu Chris Gande lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.